ubunzima esibonayo Nkomo ngokuthengisa ukuthi ngabe kuthwani esikhuluma ngaso isikhephe, ngabe sisikhephe lesi sihamba sodwa asinamthayili, ngabe kuthiwa isinamathina aloba sithi iku-autopilot iyasihambela nje yodwa, kayilamnikazi kayilama ithinta ukuthi iqonde ngaphi lisinamathina. Economy leyi lapho esikhona khona ngabe kuthiwa khona yimbodlela egcwele ulaka, ngabe sihle sizadabuka. Isikhale kakhulu leyi ngungu ngoba kakusela cele lapho ngasho khona ukuthi lapha kungabe kungcono laphana kungabe kungcono. Namhlanje nje ngikhuluma kanje bengifonelwa izibhedlela eziningi ezisebhinga akula even philisi, even umhlobo bani wephilisi zisebenza khona kazisasebenzi kuhle. Ezitolo kakusangeneki, amanzi abantu kabala, ukudla abantu kabala. Ungawukhangela lo mpikitsha uthi ungani uyakufanisa lo mpikitsha esawubona kubosomaliya ngezikhathi zama-femine leziyana kathesi akusamanga kuhle, awukhethi ukuthi kusedolobheni kumbe kusemakhaya.
Vavugawule umtukuthi watsho wathi vuma wasakara, kukhanya kuyalehlulo kuyinto lokho, kungani lingavumi?
Kungaba ngendlela elibona ngayo livumele ukuthi omunye lomunye ulendlela yakho kubona, ebona njalo omunye lendlela yakho ufisa ukuthi into zihambe ngayo, indlela izinto zihambe ngendlela abona ngayo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi akusiko sifihlo le ukuthi eZimbabwe lapha umumo wezinto kawumanga kuhle, abantu baphakathi kunzima sili. Imali ayisathengi ikakhulu imali yethu leyi bond silinyaziwe, yilabo abaphethe izimali abanye bakhona bangaphandle abaphikisana nehlelo zikahulumeni. Bayakholisa kabanye laba abanye abathi bona bebona umumo lo usibanje bengafuni ukuthi bahlanganyele labanye ukuthi kusetshenzwe ndawonye. Kumele kube khwezela ukuthi laba abantu bangaphandle abayibo bahlomisela izinto, amathiwa la ahlomisela izinto kumele kube shoma kuphela izikhulu bekhwezela umlilo wabo usiyaphambili. Ekithi thina ngesisuwa yisabotage begeni ukuthi abantu abakhuza ama-prize, abantu abafuna ukuthi abantu bahlukheke bese be-capitalize bese besibo sokubaphathisa khonokho. Abanye abantu abanjengabonabo ikakhulu abantu ama-opposition parties la njengalathi lawo, ngabantu labantu abangalazelo labantu abakhangelela ukuthi abantu bangasake behlukheke ukuze kusincedise ukuthi singene embusweni. Bayakholisa-ke bethi hhayi akulakuthi hey into ziyakhwela, hhayi isinto asibonakali, kodwa bekhangele ukuthi umumo lo wenziwa ngabomu. Kodwa isikhathi sakhona siyezi lapho masisabhothiwa zakhona uhulumende uselungisile inhlelo zokuthi edile nabantu bonke abasabhothe izinhlelo zakhe, bafuna ukuthi bona abantu bahlupheke ukuze bengene embusweni.
Baba Sibanda uyamuza uGawule uthi lizayikhotha imbenge yomile ngoba lingabanye balabo abathela inhlabathi kumizamo yonke enziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho.
Uyakwazi Nkomo, okwakuqala ngiyayangeka mina ukuthi khona ngizithi ngumuntu wemathekeli ezinothi lapho kusuka khona ubaba uGawule ubandlalela inkulumo yakhe, ngoba okwakuqala uGawule uyatshengisa ukuthi akanabhizimusi ayiyenzayo ngaphandle kokuhlabela ehlabelela iZanu PF. Akanandaba nabantu, njalo ambona ukuthi uGawule yena ngokucabanga kwakhe one day abantu besholotho bangamkhetha ngendlela indlela abona ngayo izinto. Okwakuqala akula into esiyiproducayo phakathina kwaleli lizwe. Okwesibili, kusobala ukuthi khona imali yethu iyalahlekelwa yi-value every day. Okokuthi khona lokho akade ukuthenga izolo ngedola, namhla uyavuka ukuthenga nge-$10 bese kusuka khona wena athengisa ngedola yona liyana eyayizolo. Azake ngikuzwe lokho mina kuteni mkhonomi ophilayo. Into yakhona esuka angani iyangahlameza ngoGawule ukuthi uyakhohlwa uGawule ukuthi yena usebandleni elibusayo, yibo abaphethe intambo zombuso wonke. So bayehluleka ukuthi khona umbuso lobe usebenzise kuhle ngenxa yokuthi okwakuqala bathanda ukuphupha kakhulu, bathatha kakhulu ukwedlula amalawulo okugcina sokusenza ukuthi khona kube nzima ukuthi khona umkholomi uphefumule. Angingeke ngawayatho imzekeliso miningi kakhulu eyokuthi khona imali zithathwa njalo kuleli lizwe kodwa kungenalutho olwenzakalayo. Kanti kungaba njani ukuthi oGawule nabanye bakhe bechiyane lo mkhuba wokuthi yikucupha esikhwameni sikahulumende, sonke siphile ngendlela esumuntu siphile ngayo? Okubi kuyini ukuthi oGawule lo mnankabha bethi bona hayi chamisa ndoda asibonisane, nxa besithi khona uchamisa ngoyodiki ichebe-chebe ngaphakathi komkhonomi akavume nje ukuthi hhayi asibonisane ndoda sihlale phansi sikhulumisane bese siya phambili ngoba thina into esiyidingayo sifuna umuntu weZimbabwe ethole ukudla sifuna umuntu weZimbabwe ethole umsebenzi sifuna umuntu weZimbabwe enathe amanzi ahlazekileyo ehambe esibhedlela ethole kula madokotela lamanesi aholayo njalo lemithi kanye lakho konke okufunakalayo yikho esikudingayo kuphela
baba Gawule litshona likhala ngezijeziso kodwa lihlezi lithenga inkulungwane lenkulungwane zezimota phandle kwelizwe kungani zingalenqabeli lezi zijeziso
uyazi ngiyamangala ukuthi honorable Zanda ilunga ledala lephalamende lingakwaziyo ukuthi ilizwe leli lingaphansi kwama-sanction ngokunjalo ilizwe noma lingaphansi kwama-sanction kodwa limele liphile lizindlela zokuphila awumele ngahle silale phezu kwesisu sibhazalale ibisadake sisapota amanye amazwekazi i-afrika esisapota ukuthi hhayi ama-sanctions asuswe ingawo umuntu onjengomongolufu esithi yena ama-sanctions ngasuswe isadake nisapota esitho njalo engupresident we-tanzania wena ongumuntu wezimbabwe ongakuboniyo kulokuthi ama-sanctions asuswe ufuna ukukholisa ngokuthi ama-sanctions abe khona ubusuthola lokho okufunayo ngokuthi abantu bahluphekile